Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 23 Ntulikazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alingali tshona njani sapho lweZimbabwe olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ababekubandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube bathi bazabumba ibandla labo kusiyafika inyanga ezayo.
Sifuna ukuthi sinike abantu ithuba ukuthi wenze umuntu bekhanye ukuthi besilwa ekuma-trenches kumbe besilwa lapha khona. Thina sithi khona sifuna ukuvula isivalo abantu bakithi bananzelele ukuthi sifuna ukwenzani.
Abalwa impi yenkululeko bathi bafuna imbali yabo ingaphazamiswa ngumbuso kamongameli Mugabe.
Pho-ke lo sapotana nalokho ngubani olokho esithena hayi Mugabe lezana ngakube lokho kukhona laphana.
Lamuhla sikhangela umumo osebhinga silommeli walesi sigaba edalele ephalamende umnumzana Joel Gabuza. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ababekubandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube bathi bazabumba ibandla labo kusiyafika inyanga ezayo. Abantu laba babalisa umnumzana Moses Mzilandlovu, umnumzana Esof Mdlongwa labanye. Bathi ibandla labo elingakaphiwa igama lizasungulwa ngenhloso yokumela isigaba semaNdebeleni. Sixoxe lo Mzilandlovu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sesi icabange kuhle thina labanye labenisebenza labo. Lanxa sisaqhubeka phambili ngokubuza abantu khonokho engangithemina i-consultation ukuthi sizwe imbono yabantu. Saqhubeka-ke sathi thina asiboni ukuthi likhona ibandla elingaba limele lezi zinto esizifisayo. Izinto lezi sakhangela ukuthi ubuntu bethu njengabantu bemathebelelendi ayikho inhlanganiso elizweni emele ubuntu bethu, lokho esingathi yi-identity. Ikakhulu into zamasiko akithi khonoko kusifumbayo size sibe ngabantu bemathebelelendi. Into efana nendimi zethu nokuhlonitshwa kwazo. So sakubona ukuthi kuqakathekile ukuthi sikuthathe khonoko kube ngethi isizathu esiqakathekileyo ukuthi asingeke sekela ukubumba inhlanganiso, asingeke sathi siyajoyina abanye ngenxa yokuthi akula omele into esizifunayo. Ukwabe komhlaba lakumathebelelend kwenziwe ukuganga okuyokumangalisayo ngohulumende wezane u-PF. Wahlukanisa abantu abebathebelelend labantu bemashonaland ngokuthi bathethe abantu bemashonaland baze abahlalise emathebelelend ngaphandle kwemvumo yabantu bemathebelelend. Sakhangela into esithathu, into yesithathu efana nokuthi into egugurawundi ukuthi akula mhlanganiso ekhuluma iqiniso ngegugurawundi ukuthi bafuna ukuthi izigangi ezabulala abantu emathebelelend ziboshwe. Sabuya sakhangela ukuthi thina ke silabantu abaningi abahlala komakhelwane e-South Africa neBotswana la kwamanye amanye amazwe. Okokugcina safikana ukuthi kunabantu abazale lapha abangamaNdiya lamakhiwa. Fana laba bantu uzakuthiwa banamalungelo elizweni lakithi. Benamalungelo kodwa kule ndawo lapha nxa sebefuna ukuthi kumbe babe le-property, into okuthiwa i-property, kubamba nje ube le-title deed kumbe i-building kumbe ngumhlaba ofana ne-plaza. Ufithi ukuthi bayabandlululwa.
Manje pho inhlanganiso leyi izabunjwa nini njalo selile gama layo na?
Asikaphushisi indaba yegama kodwa sokuseduzana nje ukuthi kusiyaphela linyanga kaJulayi kuqalisa u-Augusti. Siyavele sesiqedile sibuzana nabanye ngoba omunye uphuma legama lakhe nalo athi bebefuna ukuthi sithiwe yilokhu, omunye aphumele lakhe igama athi sifuna sithiwe lokhu. Sifuna ukunika abantu amathuba, bakhona abantu abangakasizwa kuhle ukuthi sifuna ukubumba linto. But sifuna ukuthi omunye lo munye ukuthi kuze kube le-ownership yalinto ingabi yinto yomuntu munye kumbe i-group of people, ibe yinto yabantu bakithi. Bekuqalisa ukuthi xa kuthiwa into ngeyabantu ibe yinto yabantu ngeqiniso lonke.
Kanti bona bevele bengobani abanye abakunhlanganiso yona le njalo iyabe iyakhokhelwa mbani?
Sizakhetha abakhokheli. Mina ngikhuluma lapha ngingusomlomo waleli qembu elingakabi yinhlanganiso. Ukuba ngusomlomo wami khonoko esithi khona spokesperson, ngikhulumela abanye abantu okwaziwa newethu kangikwazi ukuthi singathi obani kodwa abaziwayo bona akade silabo ku-MDC. Ngingabala umuntu ofalo Isafu Mdlongwa owayekade waba ngu-organizing secretary we-MDC United.
Hello, ke ngumnumzana Moses Msilandlovu ungomunye owabebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube asebefuna ukusungula elabo ibandla. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Plumtree. Abahalwa impi yenkululeko bathi bafuna imbali yabo ingaphazamiswa ngumbuso kaMongameli Mugabe. Lokhu kulandela umhlangano wabo owenziwe ngolwesine eHarare lapho abaphumele sinqumo sokuthi uMongameli Mugabe kumele asuke esihlalweni. Sixoxe lomunye owalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mgandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kubaphuze kakhulu laba abantu laba yithi thina ezwo veterans lanqasa thiya ukubona thina abanye zenzile sike singene edakeni lwabo lolu kodwa ke kuhle kathesi singakhangile emuva ukuthi izolo omunye kade engapho omunye kade engaphi osokukhona ukuthi kathesi lize kanike sezandleni zama veterans uMgabe is an ex detainee and then he was actually umuntu lwana owanikwa imvumo ekusayinelwa yamasiginitha ngama-veterans ezizandla eMozambique ngo-1975. Ngakho-ke ama-veterans ale-right akhona i-privilege, i-right yokumtshela uMgabe ukuthi kathi yena fane hambe. Njalo khona eMozambique lapho benza khona imisteki yokumfaka ukuthi ekhokhelele izami. Benza khona nale imisteki abamkhuphe ngendlela bona abamfaka ngayo. So kumemethekile wonke ama-veterans akuhlela zandla o-zipra, kodwa yonke into othiwa yise-veteran nabakhuluma ngolimi lunye 10 provinces ukuthi uMgabe must go. Kachia hiyo ofisi liana kusese kuhle ukwenzela ukuthi khona ilive leli silivisele kubanikazi balo esabalwelayo ngabantu.
Manje ngokubona kwakho akusoze kuthiwe sekubunjwe enye njalo inhlanganiso ezakhokhelwa ngomunye njengalokhu okuke kwenzakala. Awuboni kuzenzakala njalo?
Ngabe kukuhlakanipha kwezanu labantu labana abanye abayizilima abathanda ukubhandisha inyoka efileyo bazasala lokho bemelele yona izanu kumbe bemelele uMgabe. Izanu yona ngwayela iproblem uMgabe kathi ipower laphana enika abantu yena ebe ngu-advisor ebelayela abantu ngoba sitsho njalo nje as veterans ngoba ama-veterans bawubona ukuthi sehlilekile ukukhontrola bona abantu abezanu amasela alaphana bamehlula sebemdelela bathi umuntu omdala khulile. So ke yikho sebebulala ilizwe kangaka. Ngakho ke uMgabe yedwa phela ngasoze ebe uminister wama-ministries wonke. Ufake omunye laphana bentshontshe. Kathi esamasenzi ayantshontshe aphiwa abantwana besazi ukuthi asoze abanamali yona nje yokuthenga isinkwa. Kodwa simnika isenzi laphana. Egangeni utshengisa igusu asikho kuganga khona lokhu. Yikuxhwala sebefuna ukusebenzisa abantwabethu ngendlela esingayisizo. Oyise balabo bantwana lamanye ama-veterans kabanazindlu.
Hello ke ngumnumzana Max Mgandla ongomunye owalwa impi yenkululeko ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Isigaba sebhinga eMatopeleland North ngesinye sendawo ezihlala zihlaselwe yindlala esikhathini esiningi. Kuthi ngapha le nyamazana zendle zihlala zingezidala umona emasimini. Pho lo umnyaka khona kuminjani? Ukuze sizwe impendulo sixhume omela lesi sigaba edalele ePhalamende umnumzana Joel Gabuza.
Umumu lokumubi andawula mali, awula kudla, awula ihopu, awula manzi indawo eziningi, ukuba yikuhawula nje wonke umuntu nje ilizwe lonke. It is yonke ibhinga.
Abantu baphila njani lezi nsuku emasimini njengoba lakho kuzange kube lalutho?
Ekudleni kuze kube ngcono ngoba ama-NGOs la bayazamazama ukufaka lapha lalaphaya o-lead laba labo-social welfare labo-umkho bayazama ukunika nje abantu kodwa banika ukudla okulutshwane okungahambelani le nani engamele ukuthi umuntu edle ekwane le muli yabona. But emanzini indawo eziningi kulobunzima obukhulu, izifuyo azisela manzi, amadlelo lawo futhi ukhanya. So phonge ukuba udubeka nje kwabantu bonke, imali ayitholakali, konke akukho.
Siyasizwe kwesinye isikhathi isigaba sebhinga singezinye zezindawo ezihlaselwa zinyamazana zendle. kunjani kwakathesa
yi angithi uyabona ukuthi lakho uma national parks ukanye abangabethi laba bagcina izinyamazana basazigcina ngendlela mana izinyamazana zezibaleka ema-national parks akuma-safari areas ezingena ebantwini so indawo eziningi olama-reports amakhulu ngike ngafike endaweni zabokariyangwe kusiza ethokwe ngapha kuchaya ipashwa hhayi isindlovu ezilabantwana phakathi kwamakhaya abantu ezilokhu ziphambanisa abantu bengasahlali abasahlali kudle konke kubomlindi etinde konke ngale futhi-ke izilwane lezimpisi konke kulokhu silize izifuyo zabanikazi so ngokunye okungathi kuyasikhathaza khonoko
manje uke watsho wena ukubana ukudla kukhona okuphiwa zinhlanganiso eziphathisayo ngumuntu wonke yini otholayo kumbe yilabo abangani bayehluleka kakhulu
angithi yabona kulesigaba ezimbili kulokudla okunikwa izalukazi abagophekileyo bonke la okuka-social welfare then lakho akweneli ayisiwo wonke umuntu ozuzayo kuyaphonga ukuphika nje beselekti bethi ngumbosabhuku esinika abantu inanethisa sithi kube laloko okuvela kuma-NGOs lakho akweneli akunikwa wonke umuntu and laba abanikwa isikhathi esiningi kuyabe kuyi-food for work and osihluphayo usiphambanisayo futhi indaba yokuthi nxa kulibuya ukudla lokho ama-transporters babekuletile babefuna ukuthi abantu abasebenzileyo laba food for work bebhadale futhi izimali umuntu imali nxa ingasayiboni ukuthi ukudla kwa kuyalahleka ngoba asoze kwanisa ukuyikhipha imali yakude esebenzile
lo ke umnumzana Joel Gabuza omela isigaba seBhinga edale lephalamende ubexoxa le studio 7 ecingweni ekhona le eBhinga.
Le studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 meter wave la ku shortwave 4930 6065 la ku 15460 kHz. Nilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kuwhatsapp kunombolo ezithi 1-202-465-0318.
Okwamanje sengidedela emuva ngilijiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo silonkosikazi noMathemba Ndlovu, umeli weGwanda Central edalele ephalamende elilonga lebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Phakathi kwezehlakalo zokutshengisela elizweni lonke kusolwa ukubhidlika komnotho welizwe kuyini okwenzakala eGwanda?
Abantu bakhala kakhulu phose ngathi eGwanda loba eMatsouth bakhala ukwedlula abantu bonke. Ngenxa yokuthi khonokho nje ukubhanwa kwezinto ezingenayo ku-affecta thina kakhulu njengabantu beMathebeleland South especially omama njengoba usazi ukuthi obaba bethu basebenza eSouth Africa sithemba umalayita ukuthi badlula lezi kafe border nxa kuthiwa kazisangeni ukhangele ukuthi sesisenkingeni enganani. Njengoba uyakwazi ukuthi imisebenzi kayisekho abaningi besiyawoda bezithengisela ukuthi ungayawoda into zakho nawungena egangeni lapho emkuteni usuyathengisa uzama ukuzinceda pho zonke lezi zinto azisangeni thina sesibeba umzimeni obukhulu.
Umahluko ongathi ukhathaza kakhulu abantu abasemaphandleni ledolobheni leGwanda khona ngapho kuyini?
Umahluko yilo ukuthi umuntu osemaphandleni uyagada ibhasi efike ebhenki kwesinye isikhathi ayithole imali kumbeni ayiswele. Angavele ayiswele usethwele nzima sokuyamele etshone egiqike ethole ukuthi kumbalale ngapho ukuthi kumbe kusasa avuke ezama ukuyithola. Kunzima kakhulu ngakhangela even ama-civil servants especially ama-teachers asema-reserve abanye bathatha amaloni uyathi ubuye ulanda $100 efakwe uthole siginywe yiloni uthole umuntu ka-teacher sengani ngumuntu ongakwazi ukubhala ibizo esengcole. So yiwo ama-challenges esilawo nala abonwa ngabomama abasemaphandleni.
Ezindlini lapha-ke bahlezi njani omama njengoba sitsho ukuthi obaba abaningi abasasebenzi?
Ezindlini sokunzima siphila ngenkosi ukuthi ngingatsho kahle kahle sibili ukuthi abantu baphila ngani. Mina ngingaqamba amanga ngoba abantu ukuthi baqalele ngaphi. Uyazi abantu sokwavuka lokhwana kokuthi umuntu yaboda lomganu ilayini yonke zama ukudinga impuphu yokuthatheka iporridge ayihleli osokuveza ukuthi sokunzima kakhulu uyabakhangela abantu ushisa lokubaziswele ukuthi ubancedise ngani abantu bahlezi kuphela ikithi ngathi egwanda abantu sebesidla kulezinye impande zesihlahla ezenza zigejwa okuthiwa izo abazidlayo abantu sebehlanganiswa noma kuyini abangakudla ukuthi badle baphile kwamhlanoko okwakusasa kuyabe kuzabonwa uNkulunkulu.
Sizwile isiphathamandla esibona ngezemfundo khona ngapho eMat South esithi yena abantwana bagcina sebehamba ugrade 1 bengasanga ugrade 0 ngenxa yokuthi izikolo zikhatshana njalo kulendlala.
Kuliqiniso ngakhayela esigabeni seBayiti Bridge West izikolo ezinye eziseduzane zingaba yi 10 kilometers okwenza ukuthi umntwana le 3 kumbe 4 5 years akenelisi ukuthi ayefike esikolo lanxa ungathiwa esikolo kule porridge kumbe kule sitshalo esidliwayo umntwana waleyo sayizi kakwanisi ukuthi efinyelele uyakuthola lokho kudla. Ungakhangela abantwana bezigaba zona lezo baqalisa ukufunda sebenabo 8 years, 9 years. Yikho esiya kugrade 1 ngoba uyabe se-10-2 la esekwanisa ukuhamba uma wonke lo kuliqiniso kakhulu.
Okunye ukudingisisa kuveze ukuthi esigabeni seMathebeleland South khona ngapho yikho lapho okulabantwana abakhula abangamantombazana abazithwala kakhulu okwedlula kwezinye izigaba zelizwe. Ubona ingani kubangelwa yikwini lokho?
Mina ngibona ngani kubangelwa zindlala zona lezi. Ungakhangela abantwana bethu abaningi, abazali, abanye bafa ngesikhathi segugurawundi, ogogo bahlala nabazukulu, ongabazukulu khona lokho lakho kwakhula, wamithisa kukuncane kwashiya abazukulu kwahamba eGoli. Khona khona ukuthi esigabeni sakithi sibili mangikhayelisisa kahle mbone ngani sisele nje asilabantu abasinanzelela kahle kahle. Ungabona nxa bengani bayananzelela babekhangela khona apha emehlweni abantu ungaya deep deep phansi emareserva kolapho ubona khona ukuthi abantwana bathele nzima and asoze beyekele ukuzithwala. Ikithi kuyagijwa igolide, ikithi kulabokorokoza. Umntwana esele viki yonke engahle umuntu engathuthi ethwele idola vele umntwana uyawele angakayekeli.
Ungabatshiyela liphi abesifazana esigabeni sakho?
Yekuthi asiqiniseleni into esingayenza abantu asithembeleni kuNkulunkulu sikhuleke sizame lokusebenza ngezandla. Ngiyakwazi ukuthi kunzima abanye uyahamba uyesebenza umba emarigation kwezinye indawo bomama ngiyazi ukuthi kubuhlungu but asiqiniseleni ukwenza ukuthi senelise ukuthi abantu bethu bethole okokudla emganwini. But ngethemba nangokubona kwami akusekude nathi uNkulunkulu uzasikhumbula.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosikazi noma Themba Ndlovu, ummeli weGwanda Central edalele eParliamente. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Akwezemidlalo ngamafitshane. Kusasa iqembu leHighlanders lizanqikilana leqembu leHarare City kufinal yalonyaka enkezo yeZNA Charities enkundleni yeBurgerfield. Yiwo wodwa nje kuphela umdlalo okhona kusasa. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Ababekubandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube bathi bazabumba ibandla labo kusiyafika inyanga ezayo. Abalwa impi yenkululeko bathi bafuna imbali yabo ingaphazamiswa ngumbuso kamongameli Mugabe. Lamhlanje ke sikhangele umumo osebhinga silomela lesisigaba edalela eParliamente umnumzana Joel Kabuza. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje livalelisayo nguChris Gande lila.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.